Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela ngakuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure engaka-constitution. Kusasa lobamba namhla ngoChabangu, kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayo imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imoda evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe. Ngalokhu leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abuser nje igama lika baba uChabangu konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzamuka ukhamanzi ngegabhe elivuzayo, singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communicate ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi zinto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesesinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedrega lo baba ubithi phakathi honorable Bithi ongahlangene nako konke lokuningi nje angizange ngayifunda yonke ngoba ngibona ake angidlaseli isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwakuthabanga akahlangene nako konke lokho into zakhe azenzayo akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency les kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuke engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawa amandla and akaziboni nje esisenza ukudedenga kanjalo ukuthi avuke kusene sexoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona apho ku Senesi station emsakazi uSG ubaba uThabangwe sitsho ukuthi akhona ama emi service ubaba umongameli kade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo daba ngizoluthiya lapha luthiya khona yena ubaba uThabanga inkulumo phakathi kamongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela idazulu yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma umongameli kodwa konke anaye ku lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa James Thimba bathiwa nguye aseko omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyo yodwa into engaya phambili njengoba besenchile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service le ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngoba vele enhlanganiso songekaZulu
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
baphiwe incwadi evela kusengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa yipublic kuvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhalincwadi esiyakupha uspeaker exotshe ubaba u-Obedi Mpofu ethi kasesiyo imemba yezanu kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo memba yezanu siyakwazi ukuthi ibandla le-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izanu kabili ngo-2018 23 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengopresident wabantu ngenxa yokuthi kawinanga kazange khethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje basiphathisa amagabha avuzayo ngoba salile ukuyavula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lo muntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluzwa ligugu ngugukura wondi igenocide nguye sebambe isidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla seqotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake umfoka Mathonsi uNcube uprofessor Ncube lobaba uBithi uthi babe ngama acting president engu ungubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka uprofessor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngabona sikhala sizadabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluke singaka bona lokho bekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kuchitha phambili zobohla manyosi siyabona
Hai, lati siyabonga. Loke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isiphathamandla sebandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi ingqabangqoza iphakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile emhlanga we studio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla le-CCC lingabe lilomthelela yini kule ingqabangqoza
kuthi ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama citizens lingela structure nga constitution kusasa lobamba namhla ngithaba ngisasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president sasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer ngezindlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC T kwaba lehlupho olufana naye so lapho sithe ngxela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni besinanzela isikhathi esiningi umongameli yena u-president esinyamisa ube hamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni khonakhona mbona ngabe kumsinda kuyasinda khonakwa sokusenza ukuthi engxenye ezinye ezingana angazinanzeleli kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihamba hambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka laba sokulahleka manje ukhanye begijima la yedwa ngabona kumsindile engxezole zinto singamsola kanti laye phose enxa bengakunanzeleli kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxa bekuqakathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza lawo ukwenzela ukuthi imchase ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengele-ZANU-PF asilobandla elilula abantu laba basuka empini bathena indlela ezijiyeneyo libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi libandla elincendezelayo so kuyakufuna ngawulanda ibandla elinjawo lawo ule team yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani libone ukuthi licebisana njani so lapho engxenye i-CCC la sibona ngathi hayi ibiqhula yikho sokulala ingozi esiyenzakele
ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwandaba
Well, okwakhathesi ngibona ungathi kithi njengabahlali, njengezakhamizi, njengabantu abavotayo, okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili, kumnyama lemuva. Ngezindlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga. Ngoba ingqabangqoza lesiyibone ku-CCC kunzima sibili ukuthi ungamisa igrandi ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana, ngibona ngathi kuzaphutha lapha, asikwazi ukuyaphutha kuma. Kodwa bekuqakathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo-ke esesikhona khathesi. Ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezakithi lapha eZimbabwe lezabantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo so ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye inkantolo sithembele kiyo engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibili abaxoshiwe baxoshiwe phela singakhohlwa ukuthi vele asento yokuqala laphana ngabula ama-election ukuthi kwadlula enkantolo kulabantu abalapha abakubulawayo ama-members of parliament wasangena kodwa-ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo lokhu akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le-constitution kube lama-structures babize even le Congress kwenza ukuthi bathungamele ngoba athi sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha ezigabeni kuthiwa ngama-cluster leaders ama-cluster leaders lawo ezabantu bekuzekenza vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo, khona ngathi ngabantu abanomnethwayo. Khona kwana kwenza ibandla lisuke libe ibandla engathi libuswa ngabantu abathile, esingathi thina ngelabancindezeli besi-dictatorship, elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa. Manje ibandla lingabanjalo, abanye abantu bayahlehlela emuva, bakhetha okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hayi ngingakhethwa kucongress ngelanga elinye endaweni enje, kuyabe kulama minsi abhalwe yonke into. Okwakhathi esibili kuba nzima, kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye, sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi umongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare u-Elroy Anesu Machaya uwetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye umongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo angathi lingayibamba kanjalo. Laye nalo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo angazi ukuthi mayethi kona liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngalamuntu yini Phalamende kumbe yini unabo abantu bakhe. Liyenze kahle, liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula benza yonke into, kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizano befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandele. Bengazositshela libhikitshe libonise isibindi anything basithathela babhoda ngale basitshontshela masela. Siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngawangapheshashe Underbite Bridge, sizelwe sithu abafana. Ngupatisani moyo lo Prince moyo abantu abakwamathini. So sasuka le sibancane, umama washona nje sasebancane. So lale ndawo siyazi, sicela wonje ongizwayo ongayazi umathini waselubhani, inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5.
Studio 7 linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu? UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana nayo le nto le. Kumanje abantu bayalwa ePhalamende ngenxa yekhona lokhu okwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi useyidilizile iphala isikhathi seqedile umsebenza onikwe iZANPF. ZANPF is sponsoring Chabango, is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi. Let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANPF. It is very disturbing. Siyabonga.
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu njengomhlaba wonke nje jikelele phela khona. Sibonga nje inhlelo zenu zonke lisinikeza zona lokukhuluma esifisa konke. Into nje engibona elizweni lakithi. Elizweni lakithi sokuphongwenziwa nje. Akusamanga kahle. Izami sisenza ubathando ngani kusemahlangene. Kwenza kwabangani abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi ilizwe lizabuswa ukuthi abantu baphile nyakulekana lizwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele. Vele ngacabanga kodwa ingani ngacabanga. Ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kwini usenzakala inyakanyaka yonke eyenzakala elizweni. Enjengayile uqotshwa ama-MP abantu bakhethwa ngabantu. Uqotsha kwenza konya utsheza konke uhulumende wethu vele ngala ngqondo owakhe kusela nanku le damu le B Shangani kathi Shangani wathi khona selimisiwe uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathagijima lezana abala ngqondo lapho into le yaqalisa ume 2012 mina ngikhathana le namhla simisiwe sokuthi imali ayiphi imali yodi khona bayintshontsha bayintshontsha bayesedubai benza okwabo namhlanje sokumisiwe futhi ukuthi lonto ukuthi kuzaqhubushekwa next year yane eqhutshwa next year abasenzi next year ngikhona ngafika kuyazi kuyafika amanye amavoti kuyiqaliswe futhi vele kuhlala kwenjalo iminyaka yonke kusela umgabe esaphile nankwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bonke ngokufana elizweni kuye sezidoda njengale laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana kuthiwa ngichabango le doda ungwe-CCC doda yomuntu la wonke labo witness Dube ogawula bonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akuqeda kanje into zabo azenza elizweni ngiyabonga ukukhuluma ngasondabo le
kum thelela siyabonga ke bantu nonke be-Studio 7 ngendlela esihlaziya ngakhona izinto konke kuyaye kubonga nawu-ke nanti-ke igama ngiyakhuluma ngithi mina ake sibeni ngama-politicians esi-serious ngelizwe singabi ngama-politicians la ayenza i-comic ngepolitiki kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi kufanele senze lokhu lalokhu kati vele i-politics yethu yiphi ngiyake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi i-politics yethu siyilokhu ukuthi imisebenzi kayisekho abantu sebedinga imisebenzi ngaphi ukuba i-MP lokuba ngu-council akula msebenzi ongawuthola kambe ngilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-councilor lo-MP uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP uqhathwe ngabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela ukuyahlala le eHarare usuke uthiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo u-speaker of parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange akhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje sithi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akula nto ake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela kulokuzeni ey'ntweni zabo lezi abakhuluma kuzo zephalamenti ayigodi 0 so ke bantu yibani serious nge-politics lingadlali ngempilo zabantu thank you
Studio 7 linjani sakaza bahle linjani hhayi siyaphila thina hhayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnanko wakho emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje lapha izano lapha iplani yayenzi leyo sebefuna ukwenzela ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vele sokusiya lapho into enti sibusa emgulukudu kuphela le izigebengu lesi sibusa izigebengu lesi
awu salibonani salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngo-Jay Moyo ngajabula le audio ma ingafundwa ngithatha ukuthi abantu abavotele iZANPF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANPF sesithini ngoba selivotele kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliyasupply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za-next year mabele mali libe liyabona selingenile phakathi selizifake phakathi kwedrama okuthi alilisaphuma and lilambisa labanye abantu and libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngaborayisi lihlakaniphi
Studio 7 linjani baphathi bohlelo ya sithi ukubonga umsebenzi lowuphetheyo lekhuluma logagisa ngicijo Mbanazi. Ya, sizilalela indaba zabo ze-TRC oChabangu kusiba lezano mdenda konke sibalalela. Kodwa umdenda lo lokhuzeni labo Chabangu lo wabethi kona kona ye uChabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho. Babhizi bancedisana lezano PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uChabangu yakwenza lokho. Abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane khanye egcikeni. Kodwa babhizi ngokwezano bekhupha abantu ukuthi bebe kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanywe ukuthi kukhuphe izano. Abantu abasali le ezano sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ulungisa ilizwe. Hayi mina uChabangu sengihlule lo. UChabangu lezano ubhizi kathesi uyaphiwa ngama 2 cent. Yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla. UNkulunkulu bakhangele nangu uMonzori ukwenzile last time la. Ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali. Usengwethintana lamadada ekhaya. Hayi hlobo zama hayi kunyaka sike sike sikuboneni.
Lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe lePalestine kule kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kweIsrael lamabutho akwele Palestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumacele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya, impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili. Ibuhlungu. Khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impinga ngalalindlela ikakhulu unqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba beIsrael ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka. Kuthi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bona kanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lo hulumende wePalestine. Njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine, ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani babunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa, abemathebeleleni south babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina labo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi ekusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakaseki bona abe-Israel ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibatshayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa past 7 ntambama.